asira langa iliponga kudlula nje mahala nje singakhali lenyamazana zona lezi ngikhuluma kanje indlovu zibuya amalanga wonke ende sezidla emachopeni okuthi ingozi enkulu because abantu bazazama ukuvikela izipala zawo lamajoka awo and then khonapho I think siyathina kusila lengozi enkulu so asila langa lamahhala abantwana bahambele evalweni nxa besiye isikolo because yazi kulesilwane lesiyana sesistrakthe abantu nzima plus ingwele ebambe imbuzi ezibayeni khonaphana egeti ye-CMD amalanga amane adlulileyo so aswele nzima le nyamazana
kahle kathi kuyini okungakubangela ukuthi kube lo dubo lolu siyazi eminyakeni lihlala kukhona kodwa kukhanya lo umnyaka kungani kubhakile kungakuyikuyini okubangelayo
okunye okubangela khonoko mina ngibona ngathi uhulumende naye kukhanya kasithathi serious nxa sikhuluma le ndaba zenyamazana because isikhathi esiningi kade ngisithi kungayenzakala khonoko njengendlovu baya bezibulala even izilwane nxa sezithi sezihambela lapho kula bantu khona kuya kumele ukuthi zenze njani bezibulale but lo nyaka ngingakwazi ukuthi kungaba kuyikushintsha kwe-environment kumbe ukuthi la zinyamazana njengezilwane ukuthi seziluphele angikwazi ukuthi kungaba kubangelwa ngukuyini but sikala kakhulu ukuthi uhulumende kasilaleli nxa senza njani nxa sikala lo duro nalolu bayabuya at-times and bengahlale kwesikhathi eside ukuthi bezimelele inyamazana leziyana zibuye bezithinde le ndlela leliyana abayaziyo abathwena ukuthi nxa lithinde inyamazana ukuthi zingazoze zibuyele futhi kumele ukuthi bezithinde njani so lo nyaka udubo lolu lunzima ukutshana leminye iminyaka ngenxa yokuthi sokulengwe sokulezilwane iminyaka epheleleyo of course zazi zaba khona i-nd but not kaminginingi njengalo nyaka.